soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-30 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaphithizela kubandla le-CCC kudingwa ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa.
Pho nxa ezahleyisa ngokuthi uthi kungena abantu ababili abathathu, pho mzwana izano izangena bangena ngobuningi, lanxa kulaleyo phathi aya khona uza kuthini.
Ibandla le-African National Congress ele-South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa kwesikhatshana owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuba lilunga.
Ukuba khona kwaliphathi akusizondaba ezinhle ku-ANC, izayiphazamisa kakhulu i-ANC. Izikhalo kubavoti be-South Africa zinkulu kakhulu njalo ziyezwakala bekhala ngokuthi i-ANC ayisenzi kahle.
Umsakazo we-Studio 7 usuzagqiba uhlelo lwendaba zekuseni ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kuyaphithizela kubandla le-CCC kungaqedakali ukuthi ngubani ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa ngeviki edluleyo. Abazithi ikomiti ye-National Standing Committee eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 bathi yibo abasaphethe intambo lanxa kuthiwa baholwa ngumnumzana Sengezo-Chabangu. Sokukhethwe isikhulumeli sebandla esitsha umnumzana Ngqobizitha Mlilo esekelwa ngabomnumzana Decent Collins Bajila kunye loCaston Mateu. Leli bandla libikwa lizakhetha umkhokheli lamuhla emhlanganweni ozenzelwa eHarare. Abomnumzana Welshman Ncubelo Tendayibithi babikwa besithi kabafuni ukukhokhela leli bandla ngoba lingani lilobudlelwano leZANU-PF. Gambe ngubani ozakhethwa ukukhokhela leli bandla? Sixoxe lothiwa ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, kusuke kwamehlula kwabanzima ukuthi aqhubeke lanxa yelokhu evika ngokuthi yeyizano yeyilokhu. Kati pho nxa eyindoda ezayesaba izano, izano yiyokufale wonke umuntu siyikhiphe. Pho nxa ezahle yesabe ngokuthi uthi kungena abantu ababili abathathu, pho mzwana izano izangena bangena ngobuningi, lanxa kulaleyo phathi aya khona uza kuthini. Uzahlala ethuthile ngoba thina besikhangelela ukuthi siyachova siyakukho Kongresi ibe simkhuthaza ukuthi kabe le structure, yikho thina siyi-interim structure, interim structure leyo ukuthi kube le structure ukuthi abantu baye ku-Congress. I-constitution bese siyenzile lesi ibeke eParliament ukuthi nxa bayivuma ku-Congress yikho lokho, nxa bona beyala yikho lokho. So sizayenza intando kaZulu. Abantu besihlonini bathi kufa kweJoni akuvalwe inkamba, okuthi iJoni kuJoni kwakungamakhiwa lana ebambe izitambo ukuthi nxa lingasekho lelo Joni wena ulecala ucanga ukuthi enxa sokuphila, hayi kuyabe kuzabuye elinye iJoni.
Sizwa kuthiwa kulelinye njalo ixuku le-CCC eHarare, ungasitshela ukuthi likuzwile yini lokhu njalo kuyini okwenzakalayo?
Ye, okweHarare sikuzwile sibili ukuthi labo sebebona njengathi imidlwane kayihlungululi ngasikhathi sinye. Labo amehlo sezeyavuleka, kodwa engingakutsho laba amadoda ngamagwala-gwala okucina babe bebona intaba kayikhonjwa, namhlanje sebevumbuluka ngoba
sebebona intaba ingasekho, sebethuthisa amakhanda, sebesithi hayi lati siyamsula, isisi siyayithanda, isisi yithi sebesitshela ngento ka-2019, kambe into ka-2019 nxa bekhuluma nge-2019 u-vice chairperson engiyisikhundleni kuso kwangubaba uJob Skala. Ngingazi ukuthi yena uyathe phuma ejele evumelane lakho khonokho, ngoba konke lokhu kuyathi ubaba uChamisa ukuthi abantu sebe-recalliwe. Kabarikholwanga ngabantu bolabana, ngoba labade sebenza labo ngelanga ngelanga. And ngiyathemba lapha khona namhla uyazibuza ukuthi hawu sebenza le nyoka zabantu. Into engiyithabelayo ukuthi hayi sibanengi lati esilombono onjalo.
Umbuzo wami ukugcina ungasela ukuthi ikhona yini inkokheli efana labo Welshman Ncube oTendayibithi abathi labo bazakhokhela leli bandla?
Lokho hayi bona bazaziphendulela, kodwa besilalele lapha ubaba uBithi esithi ukuthi hayi into zabo chaba kulezi into zezano, yena usebenzele iMDC okwesikhathi eside kasoza hlangane ejoinane lento zezano. Ngapha la uprofesa ubaba uNcube wathi le kindergarten into zabantwana, kuthi ukuthi engxenye layo uzabona ukuthi hayi abantwana labana sebesuke bakhula layo wabajoyina. Hayi sizayibona, sizayivula nje ivuthiwe, sizayikhangela nje ivuthiwe indaba yakhona. And akunsuku zangaka uzabona abantu kade becwilile sebethutsha ngamakhanda beze bethutshela ngemzimba. Hayi thina kasitshintshanga. And into engingakutshela yona phakathi kwami lawe leZimbabwe yonke, isisika yindawo ECC izaqhubeka iyiparty okwakhathesi izaba yiparty eqinileyo kakhulu, ngoba iyabe isilama structures, isile constitution okuyikhonokhane esikukhangeleleyo. And ama-members of parliament, ama-councillors, ama-senators othe walandela ECC uzayiqeda i-term yakhe kungela ngitsho lo muntu nje ohluphana laye. Ngikhuluma on authority, akula muntu okuthiwa ukhansila uzaxotshwa. Lo othe wazisukela, hayi akula nto esingayenza ngoba kaxotshwa ngamuntu, uzazichasisela yena kuzakhamizi ezamkhethayo.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga othiwa ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-African National Congress kumbe i-ANC ele-South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa okwesikhatshana ukuba lilunga kuka lo owayengumongameli walelo lizwe, umnumzana Jacob Zuma. Lokhu kulandela isaziso sakhe sokuthi usekhankasela ibandla elitsha elibizwa ngokuthi umkhonto wesizwe. Ibandla le-ANC likhangelelwe ukuthatha amanyathelo athize agoqela elokumhlalisa ku-disciplinary committee andubana lithathe isinqumo sokuthi lingamxotsha ebandleni na. Embikweni obulamagama aqatha owethulwe izolo, i-ANC isole umnumzana Zuma njalo yafanisa ibandla le-umkhonto wesizwe lele-RENAMO le-UNITA isithi kafuni inkululeko njalo yaxwayisa izizalwane ze-South Africa ukuthi zingavoteli ibandla lakhe elitshaleli ele-MK. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi inyathelo leli belivele lilindelwe ngoba isisekelo sebandla le-ANC sivumela amalunga ukuthi abe kubandla le-South African Communist Party kumbe inhlanganiso yezisebenzi e-COSATU kuphela. Umnumzana Nkomo utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ibandla le umkhonto wesizwe lingathwalisa nzima ele-ANC kukhetho oluzayo.
Lukhetho olunzima kakhulu i-ANC esike yahlangana nalo selokhe yangena emandleni okubusa ngo-1994. Ukuba khona kwaliphathi akusizo ndaba ezinhle ku-ANC, izayiphazamisa kakhulu i-ANC. Izikhalo kubavoti be-South Africa zinkulu kakhulu njalo ziyezwakala bekhala ngokuthi i-ANC ayisenzi kahle njalo isikhungethwe kakhulu yinkohlakalo, ukuncipha kwamathuba emsebenzi, kusho ukuthi ababona ukuthi yini okusha iANC ezoza nakho MK Party lona. Simbona ezaxaphuna kakhulu kuyo iANC evele isilimele, iANC evele isiqhula kuma province amaningi. Kuzobe kungelona iqiniso uma singathi thina izathatha kuphele kwaZulu Natal, iMK izothatha nakwamanye ama province onjengoku Gauteng okunjenge Mpumalanga. Eastern Cape sekushiya ukuthi isinawo ama branch. Njalo siphinde sikhumbule ukuthi kunabanye abaholi beANC ngaphambili abaxotshiwe kuANC ikakhulukazi loya nginobhala u-Ace Magashule e-Free State. Useleqembu lakhe khona ngale, njalo useshilo futhi ukuthi uzosebenzisana no-MK. Naye kade engumuntu othandwayo ku-province yakhe yase-Free State. Sibone futhi nase-Northwest kunabaholi abake bahlukunyezwa kakhulu lapha abanjengo lo wayengu-premier wakhona uSupra Mahumapilo akukacacike yena ukuthi umi kuphi kulokho. E-Northern Province lapho-ke okunokuthiwa uCyril Ramaphosa uvela khona, u-premier wakhona uSteny Matabata urizayinile, kodwa akukacacike naye ukuthi urizayina uya kuphi. Sesibheka phambili-ke ngokwempilo yayo i-MK. Okwamanje kulolu khetho simbona ezakwenza njengeqembu elisha engenza kahle kakhulu. Kodwa kusiya phambili, asingeke sisho manje ukuthi kuzoba njani, ngoba okunye futhi kuzaxhomeleka kubukhokheli, ngoba phela uZuma siyambona usengumuntu omdala. Singazika bazothatha emva kwakhe leli qembu ukuthi bona bazobe bengabantu abanjani ekwamukelweni ngabantu. Futhi sibonile ngaphambili ukuphuma kwe-EFF bacaphuna kakhulu ku-ANC. Kwakuthiwa hayi iqembu nje umlilo wamaphepha, kodwa ke siyabona ukuthi namhlanje i-EFF liqembu lesithathu lapha e-South Africa obukhulu. UKhopu naye wayinyakazisa i-ANC, kodwa ngobuholi obaba khona kuKhopu manje akuselona iqembu elilomfutho othe. Siye nangale ku-IFP, kuke kwaphuma i-NFP nayo yathi phuma yacaphuna kakhulu kuyo i-IFP, kodwa kuthe ngokusweleka komholi wayo uMama Magwaza seliye nalo lancipha kakhulu. Hayi, uzindaba ezingezinhle ku-ANC. Sizayibona kwamanye amaprovinsi isiya kulokho kuthiwa yi-coalition, ukubusa ngokubambisana, mhlawumbe nakuzwe lonke uma ngabe kukuthi laba be-MK bezokhankasa kakhulu. Kodwa zona izisindo zabo hayi ziyezwakala cishe indawo eziningi ze-South Africa.
Lo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekanhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba, ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama, ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
E, Salubona ntasaka vikuseni nabalaleli bonke sithu 7. Siyayizindaba kaPhukeni. Phukeni uhamba amanga. Amanga aluhlaza tshoko. Amanga aluhlaza. Uma ithi yena uChamisa ubalekile, uChamisa ungithengisi. Ngamanga. Abathengisi yibo abathengise iTrubus kuzalo PF. Njalo into ebalekile ngifuna ukukhuluma ngayo lapha uChamisa ngendlela akhuluma ngakhona aseyondlela abe khuluma ngayo before 21 December kumbe from mhla ka 15 esifeni sika Mashaya. So abantu kumele kube le investigation ngibona ukuthi uChamisa usefu yini akavele ngibona ukuthi usefu yini ngoba siyazazi izigebengu zezanu PF siyazazi izigebengu zezanu ngoba uChamisa yifiga ejwayelekileyo owazakalayo umhlaba wonke asithembi ukuthi usefu kushuthi kukhona okwenzakalayo kuye akungasamvumeli ukuthi khulume in public akumele bakucacise khona lapha bezanu PF yena uChamisa kumele akucacise kahle kahle hayi khona bezanu PF uthi ukhululekile yini uze abantu bakwazi ukuthi futhi basilanda lokwazi ukuthi ungathi kodwa singakwazi ukuthi atsho ebantwini ukuthi ukhululekile yini lapha khona yikho esikudingayo sina sifuna ilizwe lokuthula kungabi khona ukuthathwa komphefumulo ngendlela engasebenziyo sicela uChamisa avele ubonakala ukuthi ngempela usefu yini ngiyabonga AK Buffalo AK but in South Africa
Sithu 7 njani? Hayi jabula ngezindaba lezi zisinikeza zona esivula amehlo lengqondo ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani elizweni lakithi. Yeah, uchaba ngemanje ke useselelangeni, uyasalelangeni sechiswa lilanga ke manje. So ku obvious ke manje uzobona ke manje ukuthi game yakhe sifeya ke manje ukuthi kwenye ku wise senzana kuzana. UChamisa sephumile and uChamisa kwenza idecision enhle kakhulu. Even nakusasa uChamisa manje ngavula ibandla lakhe ethi sele ibandla lakhe introduce ukuthi vele abantu siyamlandela. Uchabangule izana yakhe basala egcekeni. Yeah, now manje ku obvious case ukuthi uChabang usebenziswa izana. So kuyangichaya egcekeni ke manje. Siyabonga.
Hello studio Siyabezwa abantu sebelokusola sebesola uChamisa ukuthi uChamisa asengumthengisi eChitrips. Ngombono wami uChamisa uyenza into e-right kakhulu. Bengeke mele esingakubiza sithi i-dot, bengeke mele i-dot. Kulokuthi yenza into e-right athe ayenzileyo. Kanti ongasakhanti ukuyenzakalani uChitrips. So kachiye kunjana. And lokhu kuzatshengisa ukuthi uChamisa ulama followers amaningi, ulabantu abaningi abamthandayo. Ngavuke yenze enye iparty kusasa, nxa ifoni kuyakugcwele njani kuChamisa. UChamisa abantu abaningi abamlandelayo. Into esisele athe kuChitrips. So kusele i-foundation. Ne dazi fanishe ngone ngene ngamazi end time ngakwazi ukuthi didiwele abantu futhi balimazi abantu bengasola uChamisa noChamisa seyenzeni iphathane TRIPC iphathi ingabo sibizimele others uChamisa kabonala ngalizi lihle ukusola umuntu angagawa umuntu okuleli lizwe lo sola noChamisa umuntu ongayenza ngakaracter umuntu lo uli right okuyichi iphathi cause atingabo sikhe so zonke engazili chance nekhandi zilale phandle wengubo ukuthi umuntu ethechi iphathi ngenxa yokuthi landelani imonto yelo landela uthatha ziphi isinqumo kathesi
studio 7 ninjani Hayi siyaphila nathi siyanizwa niyakhuluma hayi asiboneni kazi lime zitsheni kuzacaca ukuthi abantu besindebeleni vele ukuphatha bavele bayakwazi noma kabakwazi ngoba okusempeleni manje bekumele sibone usongezo Chabang wenu lo elihola phela leli bandla le Triple C ngoba nangu sekuhle kuqokwe omunye umuntu wasesishoneni kathi bona bazabe bebe ngabaholi bamabandla nini vele kwesikhathi uChamisa laye loba elenkinga zakhe kodwa ke nakhona usengezo Chabangu awukwazi ukuthi uyexotsha umuntu emsebenzini ungalayo omunye umuntu ozam replace kathi laphana kufuneka umsebenzi kuze kuyeqhamuka abanye abantu befaka wabo umuntu okusalayo kucacile ukuthi loba ophugeni bengakamboni ukuthi uvele uzadida abantu kodwa okusalayo ukuthi khona into ayenzileyo uba uChabangu into le kumele bayihlalele phansi njengabantwana bomuntu beyiparty ayikhona ukuthi wena uzaxotsha abantu epartini uxotsha abantu ezindaweni ugijime uye court uye batshela ukuthi court ingabavumi ukuthi baphinde balungenele lelo khetho kodwa bebe bekhethwe ngabantu uqeda uyehluleke ukufila lezo zikhala osuzivule wena ngokwakho selo akunzima bakithi sizabona ke la kuyowela fona induku noxaxa
CPR 7 studio 7 sabibonani sabibonani zakithi ukuthi ngapho linjani ngapho ngasemelika ngapho hayi thina ngapha siyaphila siyaphila kakhulu ngaliphile kuhle lathi siyaphila siyabonga siyabonga kakhulu siyabonga kwemsebenzi oyenzayo hayi msebenzi olohlonzi umsebenzi o-right umsebenzi ukuthi onengozi ngoba hheyi emali khuluma lisenze nje bakhona abalivondayo kodwa hhayi silathandazisa ukuthi kungazebangaze bangena umomubilaba hheyi abalabahlaba lo momi senti ke mbonise lapha into le yenziwa nguchaba nguleyo uchaba nguleyo into ayenzayo sicunulile kakhulu into le yenziwa nguchaba ya nakho khathesi okuvele egcekeni ukuthi ufuna ukuthathelise uchamisa ifati yakhe lokho kayenze eyakhe iphati kayenze eyakhe iphati lokho okuningi kutshona sithi uchamisa ubuye uyaphuma uphume kuphati ebazanza bathini bathini akulanto abangayenza bazikhulumela nje amaphupho kuphela abakhulumayo bayaphupha babambe belala lapha abalala khona babambe belala betshiya leyo nto enibambe belala into ayenzayo ukuthi ethengwe izalo ethe nawe uchamisa kwayo alapha soze kubone lapha usenze kubone lapha amadonga ngamila impondo akula manga la manga silamazi ya lapho sekudinga thina manje ukuthi sikhathazane naye thank you ngiyabonga
singelele emsakazweni sibonge kakhulu ngomsebenzi omkhulu isicelo sami sekutheni amadoda ezana uPF wonke lo president wawo sicela basikhiphele uJob Skhala ejele ngoba ufela iTRC yakhe and then TRC yakhona sebeyithethe bayinikeza usengezo uChabanga njengoba upresident weTRC sebachiyele ukuthi abayithathe iTRC leyo efelwa noJob Skhala ejele kungaba kuhle ukuthi bemkhiphe ngoba asisekho isidingo sokuthi ahlale ejele ngoba into abambophela yona bambophela yona iTRC yakhe sicela nje besikhiphele uJob Skhala ejele nje kuphela ngoba isekho into izana uPF esenzele yona ngaphandle kokuzwisa inhlungu sicela basikhiphele uJob Skhala ejele siyabonga
siyabonga sithi 77 uphugeni uyawumana lento ayikhuluma yena maye bonela umuntu oyi-1 ephethe ngopechino lekhuluma lokho akukhulumayo engacabanga ukuthi abantu bayizijuda sizafika isikhathi esiyisi siraiti yena akalinda bone ma kuyukuthi izinto ziyatshintsha liqiniso kutshintshe kwenziwa ama-election uchamisa uzalivula elinye ibandla and ngesikhathi alivula ngaso uzabona ukuthi khona bazasala bebambe igama kuphela yithi abantu bonke bephumule bachiya bazalaba bazabona khona ukuthi ukulanje uba zimbungulu kakusebenzi lale ngcekeze emuchabafu laba bazabona khona ukuthi uba zimbungulu akusizi sebenzayo abasikubekurayithi besebenzi bethu lamandla ubekele ukudla amandla abanye abantu uchamisa wasebenza kanzima lama-MP nalawa labo bonke abantu bezimbabwe bezama ukwakha izimbabwe entsha besenza lokho ababekwenza badiliza bona baqeda konke manje sebelokhu belandela bethu khona bacabanga ukuthi khona abantu bayizithutha ama-MP la-right aqala sale athathe imali liyani esephalamende bayibhadala izigodi ngoba liyani imali liyani inye yimali yethu thini izakhamizi belizwe ethathwa kithi ba-right beyithathe baqale balinde sizafika isikhathi esi-right lapho kuzamele bephume khona umanje bathathe imali yala balinde ngoba lesisiyo yona leyo ivele kasiyo kachabanga ukuphila ngamandla ingamandla abo bona babantu so ba-right beqale besale kuyo basibazasafa isikhathi sila bazabona khona ukuthi abantu bazolima so asilinde sizalinda ubugeni lento ayikhulumayo leyi kuzaphela lokhu siyabonga ngumasenga lapho kobulaya ephumule emadonkini
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika imizamo kamongameli Joe Biden yokuthi uhulumende welemelika aphe uncedo lwemali ngamabhiliyoni alikhulu $106 billion ele-Ukraine ilokho ingaphumeleli ngoba kulokudonselana kwamalunga ebandla lama-Republicans lelama-Democrats. Abacubungula ngezempi bathi imali le ingaphathisa kakhulu ele-Ukraine ngoba seliphelelwa izikhali. Kodwa lanxa liphelelwa izikhali, amabutho aleli lizwe alwisa okunzima awe-Russia. Ngeviki edluleyo amabutho akwele-Ukraine adubule awisa indizamtshina yakwele-Russia ebikwa ibithwele izikhali. Ukuhlaziya impi yakwele-Ukraine lele-Russia sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ukraine hayi yamangalisa wonke umuntu phansi lose lonke jikelele ngoba asingathembanga ukuthi iRussia bazayi chaya okunje ngoba sikwazi ukuthi it's the second world power in the world ngendaba zabo zezibhamu ezikwaniswa ukubulala abantu abaningi but i-conventional infantry war ngathiwa abantu be-Ukraine batshengise amazwe wonke all over the world ukuthi ma ulwela inhlala kahle in your country of birth akula enye motivation edlula khonapho ye ngoba sabona ukuthi izibhamu zathi sezibuya a month or two after impiliyana isiqalile iRussia yayisithathe yonke iUkraine but kathesi sebefuqwe khatshana baya khatshana duzane kwama-borders eRussia even with their military might so yeah iqiniso alila motivation ma ulwela your motherland hayi okwakathesi sibona ngantwa impi leyi iUkraine ye enqobayo okwakathesi sibona laye Nomzana Zelensky ehamba esiyabona amabutho akhe everywhere in the front line which means ukuthi they have created buffer zones and safe zones ukuthi laye atravel lokunikwa laye izikhali ngamazwe from Europe wonke eAmerica and everywhere else ngantwa kwanceda sibili ngoba laba abaAmerica leEurope they are testing their weapons ukuthi okusebenzayo yikuphi ongasebenziyo yikuphi and it has proved to be deadly against the Russians ngoba siyakwazi ukuthi ama-Russians amaningi asafuna ukuyihamba phambili lama-mutiny abo abayenzayo
umbuzo wami wokugcina ubona ungani impi le eye-Ukraine yimpi esifika emaphethelweni na kumbe impi esizabona iqhubeka okweminye iminyaka
so ukuthi impi le isesekupheleni kwayo lami ngiyakubona ukuthi I think by summer time ngantwa kuzaba lama-talks ukuthi bahlalisane phansi and then bakhulumelane ngoba laye iRussia iyakwazi ukuthi umnumzana Biden engaphenduka hhayi kuyabe sekungukuphela kwe-Russia so kwakathesi uyabe senegotiata laye ethemba ukuthi uTrump uzangena esikhundleni in America. Ngiyabonga baba kanti.
Lati siyabonga mnumzana Tim Muringai ucubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Ohio khona pha kwele Melika. Kwezemidlalo besikhangele imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa lamuhla kwele Ivory Coast. Iqembu lemali lizadibana lele Burkina Faso kuthi ele South Africa lizadlala lele Morocco. Ukuhlaziya imidlalo le sixoxe lolandela imidlalo yenguqu uCassius Jays Simanampofu.
Kathesi akukakhanyi sikhathi masikhangela imidlalo leyi esesidlalwe ngoba of course kule mathima njenge-Angola iqualifyile iNigeria iqualifyile kuya ku-quarter final kodwa ezinye zisafuna ukuthi zihlale i-last 16 so kuseselo kunzima umuntu kungatsho ukuthi ingayakuphi kodwa amathimu nje angathi aza ukuthi ngama-powers e-Africa amaningi angikhona nje akhanya ngathi sofa kuseseright kuko ngoba basesekhona
kodwa nxa sikhangela izinga lo mdlalo ungathi linganeno na nxa siqathanisa le minye iminyaka
lona alikho libi kakhulu kodwa nje akula improvement ebonakalayo ekhona akula improvement ebonakalayo ekhona yikho nje ukuthi ngoba ngama team ayaveleses out adlala kangcono eAfrica kodwa ke akulanto nje enkulu ephuma kula ma team entsha esingathi thina truly African nations yalonyaka kule midlalo emihle kudlule eminye iminyaka hayi akuchenanga kakhulu nje kula ma surprises of course ama team njengabo Cape Verde yiwo ama team amanye singabala sithi na improving ngoba kaze bafike kule level akuyo kathesa
sike sezwa abanye besola onompembe besithi bayangezelela isikhathi esinengi kakhulu kulaleso esiyaba siso simele sidlalwe lokunye okunjalo wena ubona ungani ungathini wena ngabonompembe baphatha kahle na umdlalo
so far ngibona ngathi waphatha kahle. Of course njengabantu bani ama mistake abayenza, kodwa okwesikhathi ngibona ukuthi kungakhalwa ngesikhathi, ngoba into eyenzakalayo wathi sibabheka isikhathi ibhora eyayisemuntwini idlalwa isikhathi sokuphuma kwebhora ama throw in lawana lamanye ama-foreigners njengalawa, isikhathi sakhona sebesigcina sokuthelela kuqala kuqala sasingagcina isikhathi esijani bale sibasigcina ngawathola injury time, stoppage time I mean iyafika ku 12 minutes kodwa kungazeka kube lama stoppages amaningi. Kodwa kubangelwa yezo lezinto ezinjengokuthi kulama free kicks badelay kwathatha, kulama throw ins badelay kwathatha, into ezinjalo. So 7-8 ama-seconds onke lawana, kodwa ke hayi isikhathi bona ngathi bahamba isihamba amrangingaboni into erongo mbonathi konke kuhamba kahle.
UKashasa Jesus Manampofu ngolandela imidlalo yenguqu obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kuyaphithizela kubandla lesi-CCC kudingwa ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa. Ibandla le African National Congress kumbe ANC ele South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa kwesikhatshana owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuba lilunga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba lelakho kuya ebulenjini ku www.voantebele.com. Igama ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.